Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uIvan Zizininga ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 Nhlolanja 2023 ngukeno Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Afuna sizaphathisa uLukashenko izwa ube ithorithi la njengabaya abathori ube zihambela ngoba wezwa ukuthi kuthiwa kunezitherapos wasikuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakade ngicela ukudlula ngibona lana. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ngiphelelezele zaphenduka ngathi ezitoria fos.
Umongameli Alexander Lukashenko owakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela eVictoria Falls.
Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu naleyo esijayeleke eZimbabwe ne-South okuya i-DSTV kodwa yona seseyona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okwamabonakude obizwa ngokuthi Kiyona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Ikhansili yakobulawayo emanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe olwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela eVictoria Falls ukuyabuka impophoma zamanzi kanye lalapho okugcinwa inyamazana zendle ekhatshwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa. Le kukhanya kuyindlela yeZimbabwe yokuzama ukuhuga izethekeli ukuza eVictoria Falls. Esuka lapho uLukashenko uhle waphindela elizweni lakhe. Kuhambo lwakhe lolu, ababili laba balobelane izivumelwano ezibiza izigidi ezedlula amathuma esithupha, $66 million, izolo, ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi ezithiyeneyo, ezigoqela ezokulima lezamabhizimusi. Ele Belarus lithi phakathi kweminyaka emibili elandelayo lizaphathisa eleZimbabwe ngamathalakitha okulimisa azinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500. Abebandla lezanu-PF bathi kuningi okuzatholwa eZimbabwe kwele Belarus, kodwa abebandla le-CCC bathi akulalutho oluhle luzaphuma lapha ngoba uLukashenko esaziwa ngokubusa ngochuku njengomnankagwa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Ekuphileni kwabantu untungameli, ubona nzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngokulinyiswana kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana ngomuntu ongalankomo kuyabe sithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga nabakhulu. Sokwenziwa ngumnankagwa lekhwanshonko yikuthi-ke bafuna ukuthi benze lokhu esingathi thina yikucabanga ngoba akunanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelaru is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okungaphuma khonapho yikuthi kufana nokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 as 1. Yikho kwenziwa umnankagwa lobhuru wakhe lokhu. Yikudlala ngesikhathi sabantu sehlulekile umnankagwa, ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye ngoba yesine minister yena ngwakhe umnankagwa from 1980. Khathe sesengupresidenti ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnyondo. Lizavuka njani kuzwa nabantu abavelele yibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhophoza.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kwele Belarus luncedo olubambekayo ngoba batshengise amathalakitha izolo kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kwele Belarus lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona nxa uvele udikeka ongakutshela emuntwini lisawuto ngoba yikho ngakucela okungadingi ukuthi kuze kudingi ukuthi kube umuntu olapho okuningi. Isawudo kuthiwa vele kalimitshana linikwa abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha ngisasikhuluma ngelizwe le-Belarus, lona lalo lisastrugla, lisathele nzima, alikabi njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
Umongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla lo Lukashenko siyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokusiba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna nto zaphathisa. uLukashenko ube lithorithi laye njengabanye amathorithi. Ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kunezitera fos wasitho ukuthi eqeda ukukhuluma lo mnanga kwathi ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ndikuphelelezele zaphenduka ngathi eVictoria Falls. Akuna ncedo olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathorithi.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-CCC. Umntu uNkamile uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kuningi okuzatholwa ngele Zimbabwe kubudlelwano bayo lele Belarus.
Into ufanele abantu bayivisise yikubana ku-Second Republic ibandla le-ZANU-PF elingukhulumende latsho lona ubana lidinga abangane, njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi isizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela ngibona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu nalokhu asikusebenzeni kanje kwenze ilizwe lendikhithize neZimbabwe, ambona ukuthi kunomuntu osengathi uma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo babe zinto kwenziweni. Iqiniso elikhona yikuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke. Khonokho akwenza yikho kanye thinithi ukhayindekileyo kanye nangepholisi yethu kuZANU-PF engukhulumende ukuthi ukuze sithithike kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele othembisa ubana zakuphathisa kwezokulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyangise labo abasolayo.
Abanye Nkomo bathi akula lutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli Mnangagwa lo Lukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngontando bayiphikiswa. Ngangukuthi ukhuluma umi kuluphi uhlangothi. Kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjani ngoba ufuna ukungena embusweni. Ukhuluma unjani ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu ziphambaniseke. Bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni kanti kungayisikho. Thina nawa ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza kanti osokukuthi kuyini uma esithi kwabanye abantu ziyani sithi uzani nini. Then ukuthi khona ilungelo labantu liyethulwa. So kusiya ngokuthi ukhulumela kukuphi umi kukuphi, ngoba kukhona okunye kwesikhathi sokuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ukuthi uphambanise uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution nakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusubuya uthi ungakhuzwa futhi uthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba abalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu okungayisikho kweqiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa ecingweni lomntu uNkamile Nkomo we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo imanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Uhlelo lolu lwenziwa kumahlandla amathathu okwensuku ezinhlanu ngehlandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla lakuqala lamalanga amahlanu liqale ngomvulo lisiyaphela ngolwesihlanu kuwo wonke amakilinika alitshumi lasitshiyaminwe mibili 18 awe kansili la makilinika azimeleyo okugoqela labalanda abantu ezindlini. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi nokuthaba baloyi uthi ubengazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Kana beyingakamhlabisi kule 1 year. Ele 1 year beyingakaluzwa lolu hlelo lokho wathathwa laphana last time kuhlelo oludlulileyo lolu bengingakaluzwa. Kodwa njengoba sendiluzwile ngiyakwanisa ukuthi ngiyemhlabisa loba kusasa.
Unkosikazi ayoletha siphuma uthi ingane yakhe ileminyaka emithathu njalo kakanelisi ukumhlabisa amajekiseni wokumvikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.
Umntanami ule 3 years, ama-vaccination akakakwanisi ukuwahlaba wonke ayeneleyo. Isizathu yokuthi ngiyabe ngisebenza ngisemsebenzini, isikhathi sokuya ekliniki sisuka sike silutshwane. I-mobile iyanceda kakhulu ekutheni umntanami uzabe ezakwanisa ukuthi simhambise endaweni eseduze futhi ezayenza ukuthi ngiphangise ngibuyele endlini yemsebenzini.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Njalo kuyancedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi wonke umntwana osetholile yini lawo manjekiseni. Uhlelo lolu siyenza sisebenza le organization okuthiwa yi-Code 8 and sizabe sihlaba abantwana abasuka from birth kuze kuyefika i-5 years. Amanjekiseni ngoba ama-vaccinations ayehlukeneyo. Izakhamizi, abazali lama-guardians bayenelisa ukuhambisa abantwana kuma-cancer clinics, kuma-central hospitals, lezibhedlela kumbe ama-clinic lawa a-within ama-barracks esingathi ngama-uniformed forces clinics. Kuphinde njalo kube lama-private facilities, odokotela lama-clinics a-private lapho abangayenelisa khona ukuhlabisa abantwana.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ekhuthaza abazali ukuthi bathathe leli thuba ngalolu hlelo lokuhlabisa abantwana ukuze kwehlise ukuqhamuka kwemikhuhlane ehlasela abantwana.
Njenge-council sizafaka futhi ama-outreach points ukuthi siyenelise ukusondelela laba abakhatshana sincedisa ukuhlaba abantwana. Siyacela zakhamizi ukuthi sikhangele amakhadi abantwana ukuthi bahlatshwa wonke amanjekiseni abafanele bahlatshwe bezalwa kuze kuyefika iminyaka engu-5. Nxa singalashuwa kumbe singakwazi ukuthi kuhamba njani emntwaneni, siyacela sihambe siyebona omongikazi bazasincedisa. Sihambe lamakhadi abantwana khona sizabona ukuthi kuhamba njani.
Ukuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bevikelwa emikhuhlaneni luqondane labazalwayo kanye lalabo abaphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhano olwe-COVID-19. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okamabona kude obizwa ngokuthi Kiona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Lo uba ngumsakazo wokuqala we-TV osungulwa ngaphandle kweHarare phakathi kwabanikwa abanikwa ama-license okuvula imsakazo nguhulumende. Usungulwa nje kodwa kule nkulumo ezithile zokuthi ungabe wayemele kuhulumende. Abebutho eleZimbabwe National Army babikwa balengxenye yamashe kulumsakazo kodwa lokhu kulandulwe ngumqondisi walo uMnumzana Qhubani Moyo. Onguye njalo umqondisi womsakazo weSky's Metro FM osakaza ukobulawayo. Umoyo uchasisa kabanzi ngomsakazo wabo ngamabona kudelo oba ngowesithathu ozimeleyo ngemva kokusungulwa kwembili eseHarare oweZTN lowe3K TV.
Ikiena TV, TV enikwe United nguhulumende weZimbabwe emnyakeni emibili edlulileyo. Sithanda ukubonga umongameli President E.D. Mnangagwa uhulumende omusha we-New Transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama-TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moya njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-broadcasta sikobulawayo e-Pioneer House. Si-broadcastela ilizwe lonke, sisebenzisa okuthiwa i-DTT, i-digital television. Ukhulumende useyenze amadecoder amasha azabe elemashini yokuthi awezimbabwe ayinkluda iZBC, iZTNT, iKTV, iNRTV, iTNA TV, ama-TV amasha.
Ngaphandle kwendlela osuziqambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Kutholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform esebenzela kakhulu e-South Africa, kubo-Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijayele eZimbabwe le-South, okay, DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze kubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
IKiyona TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani, njalo kuyini okulenzela khetha ibizo lokuthi Kiyona TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukelekileyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi Kiyona TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamasuthu. IsiSuthu ngesinye samalanguage eZimbabwe esikhulunywa eGwanda okuthiwa yi-minority languages, kodwa sibone kuqakathekile ukuthi let's ensure that we amplify i-voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station ethu Kiyona TV.
Kutshoni khonoku ukubana i-stitches lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikoBulawayo?
Yes, lokhu esathola uzibuthe mabe yonke i-stitches sakuqala esikoBulawayo. Uyakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakoBulawayo okuthiwa i-Skies Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station yakoBulawayo. IBulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa i-cultural hub yeZimbabwe. Kuthangene kwaqhubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholakala khonale. Esikwenzayo nange-TV satellite yikuthi sithathe leli talent elikoBulawayo silixubane sele-talent elitholakala eZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-productions lamafilimu asiwakoBulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke, kodwa si-broadcaster sikoBulawayo. Funa ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela koBulawayo sebethi hhayi leyi yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yiprojekthi yelizwe leZimbabwe i-broadcaster ikoBulawayo, ngoba iBulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Qhubani Moyo ngumqondisi womsakazo kamabonakude osungulwe namhla obizwa ngokuthi Kiyona TV esixoxelaye ekogodlwayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba khona esililweni sikaTyrie Nichols onsundu obulewe ngamanxeba ngemva kokutshaywa kakubi ngenyanga edluleyo ngamapholisa aweMemphis esigabeni seTennessee khonapha eMelika. Olwela amalungelo oluntu odumileyo onsundu umfundisi L. Sharpton ukhangelelwe ukukhokhela umsebenzi walumbuthano. Amapholisa amahlanu ansundu atshaya umufi abikwa esixotshwe umsebenzi, njalo bazamiswa phambi komthethwandaba bethonisiswa icala lokubulala uNichols. Abantu abedlula isigidi bakwele DRC bahlangabeze umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis enkundleni yendizamtshina eKinshasa namhlanje. Uhle wafika wabamba inkonzo egcekeni lendizamtshina lapho wakhuthaze ukuxolelana ukuze impi yomdeni eselizweni lelo iphele. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Jabulani Khumalo olinda indawo ezijiyeneyo eJohannesburg kwele South Africa.
Khonapho-ke usemgwaqweni kumbe ulinde kwenye indawo, awujali uvalo nxa ulindile khonapho?
Hayi, uvalo lukhona kodwa ngoba vele akukho okunye ngakwenza yikuthi ngiye khona ngoba yibo lapho engisuke ngiphendele khona ukuthi ngikwazi ukuphila.
Kodwa kuyaphilisa yini kule nzuzo kumbe iwuphonga ukufaka impilo yakho engozini?
Hayi, mina ngathi babu Victor, njengoba ngasuka ngile ekhaya ngumuntu ongafundanga, ngafika lana kwangathi kuyavuleka kuba ngcinwane. Ngikubona ngathi kungcono kakhulu ngoba lawo masetshane engiwatholayo angcono kakhulu ayedlula umuntu owafundayo lapha. Kuyaphila akufani nokungasebenzi, khona kune-difference kakhulu kunomuntu osuke esebenza ekhaya.
Ye, akuvalelise abalaleli.
Bengibonga kakhulu kubalaleli abe-Studio 7, ngibonge nabo abe-Studio 7 ngokunginika ichance yokuthi nami ngikwazi ukukhuluma nabo ithi kanye nalasebenza nabo. Ngasitho ukuthi ngempela hhayi banginikezile ithuba, inkosi ishite ngaba nabo ngempela kebasale kube mnandi kebebasidlalela i-Studio 7.
Umnumzana Jabulani Khumalo odabuka eZimbabwe ehlala eSoweto kwele South Africa. Inhlolisiso eyenziwe ngabezimstats iveza ukuthi lanxa abantu abaningi behola ngedola leZimbabwe, impahla eningi ithengiswa ngedola leMelika. Linhlolisiso iveze njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi phandle kweleZimbabwe nxa kuqathaniswa laleyo ilizwe eliyithengisela amanye amazwe. UMavis Kamoza ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe kumpumela eyethulelwe uZulu ngabezimstats eyenyanga zonke eveza isimo sendlela uZulu aphila ngayo kanye lokunye okuphathelane lezomnotho. Unobhala enhlanganisweni yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akumangalisi okuthiwo ngabezimstats esithi ngoba kuyikho abahlezi bekutsho sikhathi sonke.
Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza. Abantu balama business units athize besebenzisa ke amagetsi. Siya sibona ke amabhizinisi amancane ke akufanele ke kube ngamabhizinisi ahlale avuliwe. Asevalile ngokuthi ugetsi katholakali. Nxa kungalama getsi abakwanisi ukuthi abantu benze ke imisebenzi yabo ethize.
Umoyo uthi ukusilela kwamandla kagetsi sekwengeze inhlupho ezibhekane labamankampani amaningi asevala ngenxa yalolu dubo sekubangela ukugunyulwa kwezisebenzi.
Sesibona ke abamabhizimisi sebetshintsha ke asingathi ngama-shift ukuthi izisebenzi zisebenze ngesikhathi ezingasijayelanga. Abanye sebesebenza ebusuku, ama-shift ebusuku lapho kutholakala khona amagezi.
Abazisebenzayo okufana lomnumzana Nkululeko Chuma bathi bathwele nzima ngesimo sokusilela kwamandla kagetsi, begcina sebephila ngokuthenga lokuthengisa impahla yakwamanye amazwe ngoba eyakuleli ingathengeki.
Khona ugetsi yena uyoyenza into eziningi zihambe emsebenzini lapho esikhona, ngoba ukuhamba kwakhe ugetsi njengalezi nsuku kusuka kuphambanise ibhizinisi eziningi. So uhamba kwamagetsi le ayenza into eziningi, wenza abantu balahlekelwe ibhizinisi, kube nzima kakhulu. Hayi, kunzima, amagetsi ahamba kakhulu wona.
AbeZimstats bathi inombolo zitshengisa ukuba isilinganiso sokufika phose okuphethwe kabili 97.77% sezicathulo zithengwa ngedola leMelika, kuthi njalo isilinganiso esiphose sifike okuphethwe kabili 91.08% senhlawulo yokutholiswa usizo lokwelatshwa kulidola leMelika. Inombolo lezi ziveza njalo ukuba eZimbabwe lithenga impahla eningi kwamanye amazwe nxa uqathaniswa lempahla eliyithengisela amanye amazwe. AbeZimstats bathi ngenyanga edluleyo kazibandlela, imali ebedingakala ukuthi umuntu aphile okwenyanga yonke ibikunkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola akuleli 22,385 RTGS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ezinye izakhamizi esiqintini seTutume kweleButswana eziseduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukuba besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala. Iningi labo liqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesipina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usibalukhulu wamapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi labe eZimbabwe litholakala eTutume ngelisebenza ongekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngceleli buyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kweleBotswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka kwamisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba yinjayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHebron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
Ingekuthi zunile mvunye noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulo muntu oyedwa nje kulelizwe laseZimbabwe, ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile. Kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ingazathi singamasela, basikhangela ngelihle elifana naye.
Ocubungela ngezombusazo umzana Efi Dlela Ncube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokuvota kanye lokugqiba kwamongameli Alexander Lukashenko ukwethekelela kwele Zimbabwe. Olivalelisayo yimugeino kumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.